VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lingalithona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 23 Mpandula 2019 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
At the moment, still not fit to be discharged, and very soon we'll get hold of the medical report to give out on what was found on the examinations, on observation and examination of him.
UDokotela Peter Magombeyi obikwa wathunjwa ngeviki edluleyo ubikwa lokhu eselatshwa esibhedlela seAvenues eHarare.
Umume ezibhedlela awudula ngoba abantu bayahamba beqine beswela usizo. Kulomama okade egula ekuward 21 kumele aye kureview, uhambe waphenduka ngoba eswele udokotela wakhe okade kumele ehlangana naye.
Umumo esibhedlela ubikwa lokhu uqhubeka usiba mubi ngoba odokotela belokhu bengakabuyeli emsebenzini kulandela ukungayi emsebenzini okuqale kumaviki amathathu adluleyo. Izizalane zeZimbabwe ezingamalunga awebandla le-MDC zitshengisele zisola umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lokonakala kwesimo somnotho lesombusazwe elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. UDokotela Peter Magombeyi obikwa wathunjwa ngabantu abangaziwayo wacina evumbuluka sokudlule insuku ezine eNyabira duzane leHarare ubikwa lokhu eselatshwa esibhedlela seAvenues Clinic eHarare. UDokotela Samson Dindoro, umsekeli kamongameli wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, uthi uDokotela Magombeyi kakho kusimo sokuthi sengakhitshwa kulesi sibhedlela. Uthi bamelele ukuzwa kobodokotela abamhlolayo ukuthi batholani egazini lakhe. Ucatshangelwa ukuthi wahlatshwa amajekiseni njalo watshiswa ngomlilo kagetsi. Uhulumende uthi kazi lutho ngalokhu. UDokotela Ndoro uthi okwamanje ababuyeli emsebenzini bengakatholi impumela yenhlolisiso kaDokotela Magombeyi njalo uhulumende engakakhuphuli iholo labo.
At the moment, still not fit to be discharged, and very soon we'll get hold of the medical report to give out on what was found on the examinations, on observation and examination of him.
Gakafiki kusimo sokuthi asuke esibhedlela. Simelele ukuzwa ukuthi kwatholakalani egazini lakhe. Asikwazi lokho sokukhulunywa ngokuthi usehlaliswa esitulweni lesi sibizwa kuthiwa i-wheelchair.
He's smiling, joking, responding. And yeah, just waiting for the results from blood investigation.
Uyakhuluma udokotela, simelele ukubona impumela yenhlolisiso yomzimba wakhe yenziwa ngodokotela abatshiyeneyo. Ngizalethulela okuningi ngodaba lolu, ikakhulu ngingathola impumela yenhlolisiso yenziwa ngodokotela engaphuma ngokushesha.
As an association, would want to actually publish once everything has been done on you, then we can give you a clear report. A angry doctor is a health hazard to the patient. He's actually a danger to the patient.
Asingatholi umbiko wokuthi kwenzakalani kudokotela. Yikho okusenza ukuthi singabuyeli emsebenzini njengoba leholo lilokhu liphansi. Kuzusa ubuhlungu okunye okumangalisayo ukuthi izigulane zibiswele ngekhaya. Kuthi lathi phela udokotela kumele sikhangele kuhle ukuthi sihola njani. Udokotela ongaholi kahle angeke aphatha kahle izigulane.
So we really seek for the employer to kind of address this as a matter of emergency and assist us so that we are well equipped.
Lo ke ngudokotela Samson Dindoro umsekeli kamongameli wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Ababona ngokwenzakalayo bathi kuthatha isikhathi ukuthi kuhlolisiswe igazi lomuntu ikakhulu nxa kudingwa okunjengechefu. Udokotela Elopis Banda ingcwethi kwezempilakahle ezimele yodwa uthi ukuhlolwa kwegazi okwenziwe udokotela Magombeyi kunjengokunye okwenziwa kwele South Africa hatshi eZimbabwe.
Ayatshiyana ama-toxicology but kuyathatha isikhathi amanye amaviki kuyathatha iviki yonke engabi khona.
Singathi khona kulungiswa khonapha eZimbabwe kumbe kumele kuhanjiswe kwezinye indawo.
Ayatshiyana angalungiswa lapha kodwa amaningi enziwe eSouth Africa.
Singathi anjengawaphi ikakhulu nxa sikhuluma ngakhonokho Baba Sibanda?
I-toxicology kaningi ingaba i-toxicology ekhangele ukuthi umuntu udleni, leyo ivame ukuyenziwe ingenziwa lakhonapha eZimbabwe. But le khangele ukuhlola igazi ukuthi kulama-chemicals anginjani egazini ivame ukwenziwa eSouth Africa.
Singathi-ke nxa kusenziwa eSouth Africa lakho kuthatha sibili amalanga athize sibili?
Ya, kuthatha isikhathi, asiyonto ephangisayo.
Yes, singathi-ke kodwa nxa sebekhangela khonapho-ke egazini bedinga ama-chemicals bajala ukubamba anjani khonapho?
Okuvamileyo ukuthi bakhangela njengokuthi umuntu ube natha amaphilisi, ukuthi umuntu ube natha amaphilisi awe-b p kumbawani. So bayakhangela umuntu amaphilisi e-b p ukuthi ilevu yakhona inganani phakathi egazini. Nxa kukhona abakucabangelayo lakho babe betargeta khonokho abakucabangeleyo ukuthi lokho akufanelanga kube khona kukhona ama-levels akhona. Njalo i-testing yakhona i-stepwise. Ungafica lokho ukuthi kakukho sudinga okunye, udinga okunye, udinga okunye. Yikho kuthatha isikhathi eside.
Nxa umuntu kumbe sithi angahlatshwa ijekiseni ngabanye abantu bemhlabe okunye okuyinto okuthize, kuyabonakala lakho nxa bangakucubungula kuhle.
Nxa bekwazi ukuthi badingani bangakubona, but okuhluphayo ukuthi nxa ungavele ungacabangelanga ukuthi kuyini okudingayo kungahlupha. Bengahluleka ukukubona.
Singathi kumele ube lesazela kuqala.
Ya, nawe lesazela ulesuspicion. Njengoba sisitsho ukuthi nxa umuntu le overdose yamaphilisi, sithi kumbe ama-pain killers, then uyakhangela ilevu yama-pain killers egazini ukuthi inganani. Ngoba uyakwazi ukuthi umntwana unathe amaphilisi la. Nxa ungakwazi ukuthi unathe waphi,
alo ke ngudokotela Elopis Banda ingcwethi kwezempilakahle ezimele ubekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Kasenelisanga ukukhuluma lomphathintambo kahulumende obona ngezempilakahle udokotela uBhadaya Moyo obengaphenduli umakhale khukhwini wakhe. Kunjalo nje umumo ezibhedlela ubikwa lokhu uqhubeka usiba mubi ngoba odokotela belokhu bengakabuyeli emsebenzini kulandela ukungayi kwabo okuqale kumaviki amathathu adluleyo. Odokotela bathi kabayi emsebenzini ngoba abenelisi ngenxa yeholo elingeneliyo. Sixoxe lonobhala obona ngelungelo labesifazane kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association onkosazana Othilia Sibanda saqala ukumbuza ukuthi liqiniso yini ukuthi omama yibo abathwele nzima ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwe ngabodokotela.
Yenge ngathola ama-reports ukuthi enkulumane kliniki la omama abazithweleyo ababe sebedinga usizo lwaphambili olwempilo. Bekusiba lobunzima obukhulu nxa sebethwelwe ngama-ambulensi ukuthi beye esibhedlela esikhulu, bebegcina sebephendukisiwe njalo ekliniki. Kugcine sokulokukhulumisana thize leziphatha amandla, kungasacaci ukuthi kanti ovele obaphendukisileyo ngubani, kungani abantu abaphumi imgceke ukuthi obaphendukisayo ngubani. Begcine njalo bebiselwa okudala ubunzima obukhulu kulabo mama basebenohlupho oludinga isibhedlela esikhulu.
Manje akuleke lezo ukuthi kugcine sokubonakala?
Hayi, ukubonakala bengingazwanga lutho okwakathesi.
Kodwa wona umumo ngokuzwa kwenu kuthiwa unjani sikhuluma nje?
Hayi, umume ezibhedlela awulula ngoba abantu bayahamba begcine beswela usizo. Kulomama okade egula ekuward 21 kumele aye ku-review. Uhambe waphenduka ngoba eswele udokotela wakho kade kumele ehlangana naye.
Manje bona labo abaphendukiswayo bagcina besenzani?
Sokulobunzima obukhulu ngoba lelanga elilandelayo esingathi ngolwaphetsheya i-review date uyabe ezile engaselayo engasakwazi ukuthi kuzamele abuyele nini. Osokudala ukuthi sokuyikuthi hayi ngizahlola ngolwesine oluzayo. Ngoba empilo amadokotela lamalanga ukuthi namhla woba kubona ngolwesine kumbe ngolwesibili. Osokudala indleko eziningi ekugadeni nokuthi umuntu lwanathola amaphilisi ngendlela ngoba kuzaba nzima ukuthi ayewathenge engawabhalelwanga ngudokotela.
Bakhona yini abaphephela kobosiwalo?
Ye, kubosiwalo nothi kangako kodwa njengoba idolobho seligcwele labo othi uyathola wonke umuntu elayinile kulabo abantu ababiza bethi ngamapostoli.
Alo-ke ngunkosazana Otilius Banda unobhala ubona ngelungelo labesifazane kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kHz.
Abebandla lezanu PF kwele Canada bamanyene labanye babo basemelika kanye labangane balelo bandla ekutshengiseleni besola izijeziso zenotho ezithulelwe eZimbabwe ngamazwe athuthukileyo edolobheni leNew York phambilini komhlangano wenkokheli zamazwe omhlaba weUnited Nations General Assembly. Abezanu PF ayisibo bodwa abatshengisele ngomgqibelo. Izizalwane zeZimbabwe ezingamalunga ebandla leMDC lazo zitshengisele zisola umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lokonakala kwesimo somnotho lesombusazwe elizweni. Umavela Semhlanganya huye weStudio 7 uphe ithuba omunye wabeMDC abakade betshengisela besekutshengiseleni lokho ukuthi aphe umbono wakhe.
Igama lami ngikhethiwe Bebe, ngihlala eToronto eCanada. Sibuyile lapha labangani bami ukuzotshengisela ngokwenzakalayo eZimbabwe. Sibuhlungu ngento esizizwayo ngezihlobo labangani ekhaya, so sibuyile lapha ukuzotshengisela. So, abantu baningi babuyile and siyabonga bonke abantu ababuyileyo. Kulabantu ababuyileyo from indawo eziningi, so sibuyile azohlangana khonapha kasazane, but okusibisa lapha ludubo liyi-1 what we have in common yikho okusibisileyo lapha.
Alo-ke ngomunye obekade betshengisela edolobheni leNew York ngomgqibelo. Uhulumende umanyane lekhansili yedolobho lakoBulawayo ukusungula uhlelo lokuhlaba abantwana amajekiseni okuvikela umkhuhlane wendingindi lokubathontisela ivitamin A kusukela lamhlanje kusiyafika ngolwesihlanu. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Kusukela namhlanje abekhansili yakoBulawayo baphume ijumo behamba behlaba abantwana abalenyanga eziyisithupha kusiya kweminyaka emihlanu amajekiseni okubavikela ukubamba umkhuhlane wendingindi kanye lokubathontisela ivitamin A. Umqondisi wogatsha lwezempilakahle kukhansili yakoBulawayo udokotela Edwin Sibanda uchasisa kabanzi ngalolu hlelo.
Kusukela mhla ka-23 umpandula September kusiyafika ngomhla ka-27 ngolwesihlanu abantwana abaleminyaka esuka kwenyanga eziyisithupha kusiya kwenyanga eziyi-59 kusitsho ukuthi abale-5 years bazabe bekhangelelwe ukuphiwa imithi or amajekiseni amabili i-measles indingindi ukuthi baphinde bavikele njalo ku-German measles eyaziwa ngokuthi yirubela. Indingindi lezi zombili zizahamba lokuthontiselwa ama-vitamin A ngoba sokubonakala ukuthi abantwana abaningi bayasilela kuma-vitamin A.
Udokotela Sibanda uchaza indlela abazasebenza ngayo kanye lemikhuhlane ebakhona umntwana engabanjwa indingindi.
Nxa umntwana ihlatshelwe indingindi akusibo bonke abahle bavikeleke, esingathi i-coverage yakhona kumele yedlule i-85% ukuze abantwana bavikeleke. Ngakubeka njengomzekeliso ukuthi abantwana bonke bavikeleke emkhuhlaneni ungamemetheki uzuyethinta labantwana abangabe besilele kakhulu ekudleni kumbe njalo abalomkhuhlane wegciwane kumbe ezinye izinto zomzimba ezingabenza ukuthi amasotsha omzimba angasebenzi kuhle, balakho ukufa ngalo mkhuhlane wendingindi.
Abezempilakahle bakhangelelwe ukusebenzela emakilinika ekhansili kanye lokuyafinyelela abantwana ezikolo, ezindlini lemavinkilini. Udokotela Sibanda uyakuchasisa lokho.
UBulawayo ulamaklinikhi akhe angu-19, kodwa-ke kuwona lawo maklinikhi angu-19 kuzakuba lamaqula azabe phuma engena ezindaweni emavinkilini, emachurchi, ezikolo, lakho layo yonke indawo lapho kungabuthana khona abantu ukuze abantu batholelwe lolu sizo duze kwalapho abahlala khona, kungabi khona umuntu ohamba ngomude esiyadinga ukuthi umntana kahlatshiswe.
Umkhuhlane wendingindi ulakho ukuthatha impilo yabantwana abangavikelekanga njalo uyathelelwana lula. Bonke abantu bayakhuthazwa ukuba base abantwana emakilinika ukuyahlatshwa lokuthontiselwa ukuze bavikeleke ekubambeni umkhuhlane wendingindi. Kusenjalo, odokotela baqhubekela phambili bekhalele umsebenzi ezibhedlela zikahulumende empilo le-UBH bethi loba udokotela Peter Mgombwe esetholakele lokhe bemi ngesicelo sabo sokuba uhulumende akhuphule iholo ngoba bavele bengesenelisi khona ukuya emsebenzini kulandela ukuqansa kwentengo yempahla lokudla okungasahambelani leholo leli. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso ezizimeleyo ezidlula amashumi ayisikhombisa babuthene eHarare lamhlanje embukisweni wokwethulela uZulu ulwazi ngemisebenzi abayenzayo owe-2019 NGO Expo oqoqwe ngabomanyano wabo oyiNational Association of Non-Governmental Organizations. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Lo mbukiso wamalanga amathathu oqale ngolwesine ubuthanise abenhlanganiso ezijiyeneyo kunhlangothi zonke zempilo ngenhloso yokubukisa imisebenzi yabo ukuze icace kumuntu wonke la kuhulumende. Isiphathamandla senango unkosazana Nokuthula Matshazi Mhluzana uthi bona njengenhlanganiso bakhuthaza ukusebenzelana okuhle phakathi kwabo lohulumende.
Sikhuthaza ukubambana ukwenzela intuthuko yelizwe lonke. So sikhuthaza ukuthi uhulumende abambane lama-NGO kusetshenzelwane kuhle ngoba sithuthukisa umphakathi munye. Njalo sikhuthaza ama-NGO ukuthi labo abe open to ukusebenza lohulumende, babe ngabantu abahlezi belindele ukuncedisa lapho uhulumende asilela khona.
Unkosikazi Lindani Maphosa usebenzela inhlanganiso ye-Hand in Hand Zimbabwe esezicintini eziyisikhombisa ezigoqela iLupane, Gwanda, Bulilima lezinye.
Ebulilima sikuma awards angu-10. Ama awards angu-10 ebulilima. I think sile Changwa, sile Mtunungwe, sile Dombotemba, iVulindlela, iMalanswazi, iKhame, iPlumtree Town. Siya trainer ngathi omama ukuthi beziqalise namabhizinisi amancane ezindlela yokuziphilisa. So esikwenzayo siyabaqoqa bebe ngama self help groups.
Abakade bekulumbukiso babelibaziswa ngamaqembu omculo achiyaneyo. O osakhulayo uNontetho Ncube ubebukisa ulwazi losizo abalabo olungaphathisa kwezemitshina yangalezi nsuku e-Information Technology, ICT, phansi kwenkampani e-IT Solutions, kanye lokulondolozwa kolwazi kuziphala ezifana labo cloud.
E-cloud computing sabe sikhuluma ngokuthi ibhizimusi yethu kayingapheleli kuphela emaphepheni, kayingapheleli kuphela emafonini, but ayibe khona ku-internet. So ku-internet akusisho ukuthi singahlala ku-internet ukuthi umuntu sengakwazi uku-access at any time.
UNkosazana Progress Sibanda wenhlanganiso ye-Youth Empowerment and Transformation Trust othi balezifundo zabatsha zokuba lolonga ukuba zinkokheli ezikhaliphileyo abangaphathisa kuntuthuko yelizwe.
Siyafisela ukuthi njengamayouth elizweni lonke asisebenzeni sonke because yithi ikusasa lakhona. Actually now sesithi ikusasa lakhona yithi. Saka kumele ukuthi siparticipate.
Lombukiso ungenwe ngabenhlanganiso zenhlangothi ezichaneyo zempilo okugoqela lemisakazo yezigaba eyama community radio stations lezabantu abakhubazekileyo betshengisa imisebenzi yabo yezandla. Bekulemihlangano ebisenziwa eceleni kwalombukiso ukugoqela owenziwe namhlanje wabatsha becebisana ngokuzithuthukisa owe-youth conversation phansi kwendikimba ethi Leave No Youth Behind, Let Together We Speak. Ngimele iStudio 7 Harare, nguMark Peter Ntambe.
Good Life Talk namhlanje sipha abalaleli bethu ithuba lokutsho imbono yabo ngokwenzakala elizweni kanye lokuphathelane lomhlangano ongenwa ngumongameli Mnangagwa o-United Nations General Assembly eNew York. Sekulequla lamagqwetha avela kumankampani ehlukeneyo elizweni asebumbe iqembu elizibiza ngokuthi Zimbabwe Institute of Medical and Compensation Law Trust, abanikela ukusiza uZulu oyabe ethe waphathwa kubi lapho ethe wayadinga usizo ezibhedlela ukuze ahlawulwe isibhedlela kumbe ngodokotela. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Umnumzana Robbie Bryan ngomunye wamagqwetha asebenza phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Institute of Medical and Compensation Law Trust ulandisa kabanzi ngokubafuqileyo ukusungula lenhlanganiso esizuzulu kwezokulwela kwamalungelo lapho ethe yaphazanyiswa kwezempila kahle.
Esikwenzayo ngamafitshane njengenhlanganiso yikuthi siyamela kumbe sivikile amalungelo abantu abagulayo abasuka bephathwe kabi omahlayana, kungaba ngomongikazi, kungaba ngodokotela ezibhedlela. Okunye njalo kumqoka okumele sikunanzelele ukuthi njengenhlanganiso sidila lama cases onke lendaba zonke, whether kwenzakala ezibhedlela zikahulumende esingathi ngama public hospitals kumbe kwenzakala ezibhedlela eziphathwa ngabantu ungodokotela abangekho kuhulumende esingathi ngama private hospitals.
Abenhlanganiso yezimclo uthi kayikhethi indaba abazithathayo lapho bemela abayabe bengaphathwanga kuhle ezibhedlela.
Siyathatha kuphela indaba zonke ezilong kule sigulane esiyabe siphathwe kabi omahlayana, sacina sithola umonakalo sokungaba yikufa, sokungaba yikulimala ngenxa yokuthi udokotela olapho kumbe umongikazi olapho akasayenzanga umsebenzi wakhe ngendlela efanele. Siyancedisa futhi endaweni ezinjalo ukuba esigulane esinjalo sithole ukulungiswa kumbe esingathi ukuhlawulwa for umonakalo wonalowo oyabe uyenzakile. Lokhu siyakwenza ngokusebenzisa inkantolo zomthetho, inkundla zomthetho, ama-court. Siyathatha amacala njalo, indaba ezinjalo sizihambise e-court, sincedise labo abangelama. Lokhu sikwenza kungela mbadalo, asihlawulisi.
Uyagcizelela uBrian ukuba konke lokhu kwenziwa ngaphandle kwenhlawulo.
Ebulawayo so far kulama-cases amane a-pending esisasebenza usincedisa bona labo ababa-affected. Abanye ngaba abathola umonakalo ngesikhathi besiyabeletha, omama ikakhulu ababezithwele basuka baphathwe kabi ngodokotela, ikakhulu odokotela laba abangekho kuhulumende esingathi ngama-private doctors. At the end of the day, wakhona sabalahlekelwa ngabantwana in the process. So siyancedisa khonapho ukubalwela amalungelo abo njengamagqwetha ukuze bethole ukulungiswa for i-damage or umonakalo oyabe wabehlela ngesikhathi be-engaged lama-hospitals wona lawo.
Lokhu kuza ngesikhathi sekule ndaba eziningi zababhekana lobunzima bephanjaniselwa ezibhedlela ukubalisa isehlakalo isanda kwenzakala sowesifazane olahlekelwe ngumphefumulo losane lwakhe eye esibhedlela esehelelwa edinga uncedo lokubelethiswa kuhlangothi lwalapho okubelethelwa khona embuyane handa esibhedlela se-Parelenyathwa Group of Hospitals. Kodwa abakulesi sibhedlela lezinye elizweni bakhala ngokusilela kwabasebenza kulezi sibhedlela kungalesi sizathu kulezehlakalo zalolu hlobo. Lanxa besibhedlela se-Parelenyathwa Group of Hospitals besithi balusizi ngalesi sehlakalo bathi kumele luthuthukiswe lolu hlangothi lwezempilakahle ukuze zingaze zaba khona izehlakalo zalolu hlobo. Obekhokhela kunhlolisiso eyenziwa ukudinga okuyikho okwabangela ukulahlekelwa yimpilo kwalumama esibhedlela se-Parelenyathwa uDr. Maximilian Jova, yena oyingcwethi kwezokuhlinza kwabagulayo, ulandisa kabanzi ngasebekutholile.
They were so busy that even some of the doctors, two of the doctors of the four,
umsebenzi omningi kakhulu mhlalokho wenza odokotela ababili baya ukuyasizana ukubelethisa abesifazana labo.
Kodwa benhlanganiso ye-Medical and Compensation Law Trust bathi ukukhala ngesimo kwezempilakahle kuyikucatsha ngomunwe ngoba ezinye zendaba zakhona kungezibangelwa yibuchapha balabo abasebenza kugatsha lwezempilakahle. Kungalesi sizathu besithi kabayi kubuyela muva kwezokutholisa usizo kulabo ababe bengaphathwanga kuhle lapho beye bayadinga usizo ezibhedlela, kungaba ngezikahulumende kumbe ezalabo abasebenza bezimele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Siyabonga Mavis. Okwamanje kesikhangele ezemidlalo. Ulokhu ezibambe esidukwini kuqembu le-Highlanders uMandla Mpofu loba nje umqeqeshi omutsha oyisizalwane seNetherlands efike eZimbabwe ngesonto ntambama. Okuningi athi kuzweni kuJoseph Njanji.
Umqeqeshi omutsha weqembu le-Highlanders uHendrik Pieter de Jong ufike kobulawayo ngesonto ntambama, kodwa akazoze yahle awudumekele umsebenzi wokuba umqeqeshi weqembu leli njengoba kumele eqale athole amaphepha amvumela ukuba uselayo imvumo yokusebenzela kwele Zimbabwe. Ngalokho-ke umqeqeshi uMandla Mpofu onguye obephiwe isikhundla sikamqeqeshi weqembu le-Highlanders ngemva kokuhamba kukaMatinda Ndlovu nguye olokhu ezibambile kuqembu leli. Njalo utshele iintatheli zindaba zemidlalo ukuba bakhangelele ukunqoba emdlalweni wabo abazawudlala ngolwesithathu leqembu lebulawayo Chiefs.
Siqalise kubi kakhulu and okakathesi asingeke sikuthola de sikukhangelele, but mbona ngani amagame aseleyo sokumele abantu bedlale nje abafuna bedlale kwenzele ukuthi sibone ukuthi i-Highlanders Football Club iyabe ilokhu ku-PSL.
Iqembu le-Highlanders lizodibana lelebulawayo Chiefs emdlalweni wamaqembu amabili aphuma edolobheni lakobulawayo, njalo abhekane le ngozi yokugunyulwa kusigaba saphezulu ngoba ihlezi phansi kwengalane yemiklomelo. Iqembu lebulawayo Chiefs okuyilo eliyabe lisekhaya ngolwesithathu lihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane lile miklomelo ngamashumi amabili lowodwa, kuthe le-Highlanders lihlezi endaweni yeshumi lantathu lile miklomelo ngamashumi amabili lanhlanu. Lo mdlalo wangolwesithathu uzawupha umqeqeshi omutsha weqembu le-Highlanders ithuba elokuba babone abafana bebhoso bedlala, okungamphathisa ukuba alungise inhlelo wezokuba abaqeqeshi njani ngesikhathi elindele ilungelo lokuba asebenze kwele Zimbabwe. Kusenjalo iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguquela ama-Warriors linqobele leSotho nge-3-1 kuhlandla lakuqala elo mdlalo wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kwimidlalo ye-Africa Nations Championship kumbe ichani ngamafitshane ezaqutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo. Limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe lizifake esimeni esihle sokuyaphatheka kule midlalo edlalwa ngabadlali abadlala besekhaya kuphela. Ngimile iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph. Singakehlukanike sikhangele inhloko zendaba. Udokotela Peter Magombeyi obikwa wayethunjiwe elokhu eselatshwa esibhedlela se-Avenues eHarare. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, sendichiya ke kuStudio 7 Live Talk, kodwa lingakhohlwa olunye uhlelo ekuseni ngo-6:30.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.